Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 13 kuNhlangula 2021 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ulabantu eZimbabwe abathakazelela amanyathelo amatsha athethwe nguhulumende. Wenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcwane COVID-19.
I-government kayenze i-lockdown njalo isincedise isibonelo abafundi benze online learning.
Kodwa kulabanye njalo abachithoza okwenziwe nguhulumende.
At least kube besinikiwe maybe 7 days notice yokuthi sithi kuzaba le-lockdown maybe next week.
Amabandla ezombusazwe adinga abantu abazabavotela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Okuzayenzakala kukhetho olulandelayo kuyinto eqakatheke kakhulu ezavumela ukuthi ilizwe leZimbabwe likhethe ukuqhubekela phambili kumbe ukwala lokho libuyele emuva.
Izakhamizi zeMbimba eBulili Mawest zakha ikilinika ezanceda abantu abanengi.
Sile project yeclinic esayiqalisa 2009.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabanye abantu eZimbabwe abamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende lokuqinisa iziqondiso zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-COVID-19 besithi bekuvele sokuphuzile njengoba kusumemetheka ngamandla umkhuhlane we-coronavirus elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga uthe esethula izolo iziqondiso ezintsha zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 wakubeka sobala ukuba ilizwe selisenkingeni yokumemetheka ngamandla komkhuhlane lo. Uthe kulabantu abafika phose amakhulu ayisithupha 596 abahlolwe kunsukwana ezedluleyo batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 kwabhubha abangamachumi amabili lasithupha 26. Uthe lokhu yikho okwenze uhulumende afake imigoqo eqinileyo kusukela kusasa ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. UMnumzana Shelton Masina uyakusekela okwethulwe nguChiwenga ongumphathintambo wezempilakahle.
Fanti ngayike uhulumende wenza lento kudala ngoba siyabona abantu uma behamba abasela ndaba lokufaka amamaski lokuyenza le social distancing sebeziphilela nje.
Unkosikazi Sithabile Ndlovu uthi lanxa evumelana lenyathelo likahulumende ufisa ukuba uhulumende uncedisa abantu ngesikhathi lesi.
Kodwa uhlupho nge-lockdown kuvala izinto, kodwa kasitholi usizo oluvela ku-government. Iningi labantu eZimbabwe liyazisebenza. Lokho kutsho ukuthi okuncane ebesikuthola lokho kusehla. Government kayenze i-lockdown njalo isincedise.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi kumele abantu balimuke umkhakha olamandla amangalisayo owegciwane le-COVID-19 omemetheka okwamanje eZimbabwe.
Sokuchiyene lenhlandla lezi okuthiwa ngama-waves amabili la asedlulile. Kuthiyene kathesi ibhubhane leli liyanamathela kakhulu, okokuthi ungahamba lapho kulesiminyeminye khona nxa kulomuntu oyedwa olalo ibhubhane lolu use lunamathele abantu abaningi. Njalo abantu bayagula masinyane, abaningi bachiya masinyane, abasahlali kakhulu lokuyana ukuthi umuntu uyahlale banje ibhubhane lolu.
Ungwenya uthi abantu kumele balandele iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization lohulumende.
Siyaxwayisa kakhulu bahlabezi ukuthi lizinanzelele. Abantu abazalalela bazaphila, abantu abangalaleliyo njalo asazi ukuthi kuzayenzakala ngaphambili. Kodwa ayikho silokhu sixwayisa, sesisendaweni embi kakhulu mahlabezulu. Kathesi njengoba sasikhulumile ngesikhathi ngomqando lo, ibhubhane leli liyamemetheka okwamagama esingazange sikubone kula amahlandla amabili adlulele.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164 bahlolwe batholakala belomkhuhlane. I-COVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1632 eZimbabwe kusukela ngombimbito onyakenye phakathi kwabafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 39,852 abahlolwe batholakala bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingoMavis Gama.
Kusenjalo abanye abantu bathi kuza kuba nzima ukuba balandele isiqondiso zokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 ezethulwe izolo ngumseli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. Ubathabele Masuku usedulela lolu daba.
Ukhangelelwe ukuba abantu bazaqala kusasa ukulandela iziqondiso ezethulwe nguChiwenga. Uhulumende uthi akusamelanga kube le mihlangano ngaphandle kwengcosana yabantu abavunyelwa ukuya emfeni. Akusamelanga abantu behambe emichadweni endaweni okuculwa khona le midlwaleni etshiyeneyo loba umongameli Mnangagwa esanda kuvumela abaculayo ukuba babukelwe ngabantu abangamachumi amahlanu i-50. Uhulumende uthi uzathwalisa nzima abantu abangalandeli iziqondiso ezintsha ezigoqela ukufaka ama-masks emphakathini lemabhasini. Unkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emigwaqweni uthi kuyasinda okwethulwe nguChiwenga.
Eyi, i-lockdown esiphomu kufakwa nje singangu-minister singakhangelelanga, singacabangeli, engazange asinike inotice njengabantu abasebenzayo abaphila ngokuthi bathengise emgwaqweni sithole imali ngokuthengisa emgwaqweni. At least kube sinikiwe maybe 7 days notice yokuthi sithi kuzaba le lockdown maybe next week. Sakwanisa ukuthi sithengise, sisebenze labantwana, siqoqo kokudla okungasenza senelisa ukuthi sihlale ezindlini. Ngoba siyananzela lokuthi isikhathi se-curfew asifakileyo abaningi njengabantu abazisebenzayo, siyabe sifuna ukuthi sivukele emamakethi ngo-5 o'clock. La ukwazi ukuthi wode izinto ngesikhathi, uthole izinto eziyabe zisathengeka ngaleso sikhathi. Pho sokufaka i-lockdown vele njengabantu abazisebenzayo kunzima kakhulu, kuzaba nzima vele ukuthi sisebenze.
UMnumzana Dalubuhle Ncube isakhamuzi senkulumane uthi izinqumo ezethulwe nguChiwenga zizengeza ubugebengu obukhona elizweni. Ukhala ngokuthi kuza kwehliswa inani labantu abasebenza kumakampani.
Sinanzelela ukubana kunengi okuzavuka ngala ma-regulations afakiweyo ukubana avikele, ukubana sivikeleke kumkhuhlane lo esiphakathi kwawo. Ungayenzela ukubana edolobheni lakobulawayo besekugcwele udlwangudlwangu, amasela ebesegcwele indaba zokubana bebengasebenzi, sebethole indlela ezintsha zokubana bedinge izimali, abantu bese bebanjwa inkunzi. Lale regulation efakiweyo ukubana abantu kuzamele bephungule emsebenzini nge-50%, so kuzabangela ukubana abantu abaningi betshone be-idly ezindlini, kubangele lokubana begcine bedinga ezinye iindlela zokubana bethole izimali.
UMnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi bazaqhubeka befundisa amalunga abo ngemithetho yokuthi bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, abantu bazaqhubeka besebenza emkambo, that is aqhubeka bafundisa ukuthi baziphathe kanjani, balandele izinqumo zenezo zokuthi behlise umnotho womkhuhlane.
UChiwenga ubike ukuba abathwala abantu ngezimota kumele balandele iziqondiso zokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 ngokuthwala inani labantu elivunyelwayo, njalo lokubona ukuba bonke abantu bagqoka ama-masks. Izitolo zona zizavula ngehola lesitshiyagalombili ekuseni, zivalwe ngehola lesithupha ntambama. Uzulu uzabe esaziswa indawo okungamelanga bahambele kizo nsuku zonke eziyabe zilabantu abaningi ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19. UChiwenga uthe amadolobha azavalwa ngci nxa abantu bengalandeli izinqumo lezi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga amabandla athiyeneyo adinga abantu abazabavotela emadolobheni lemaphandleni ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 kulandela imibiko eyethulwe yiKomishin yeZimbabwe Electoral Commission ethi balutshwane babhalisela ukuvota kukhetho lolu. Ibandla le-MDC Alliance liqhuba uhlelo lokudinga abantu abafika izigidi eziyisithupha 6 million, kuthi yeleZanu PF lidinga abantu abazalivotela abayizigidi ezinhlanu 5 million. Amanye amabandla agoqela ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, ele-ZAPU, iMthwakazi Republic Party le-MTCT lamanye, lawo asedinga abantu abazabavotela kukhetho lolu. Amabandla wonke akhangelelwe ukuba aza kuma kancane ukwenza imihlangano lozulu yokukhanga abantu ukuba bavote kukhetho lolu kulandela ukwethulwa kweziqondiso ezintsha nguhulumende ezokuzama ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe. Amabandla amaningi abesenza imihlangano etshiyeneyo lozulu. UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli we-MTC Alliance, uthi luqhubeka kahle uhlelo lwabo lokudinga abazavota ngomnyaka ka-2023.
Kusegcekeni kwabazi ezesam lezamanamba ukuthi nxa kuyikuthi ibandla le-MTC Alliance elika-President Nelson Chamisa, u-Advocate Chamisa, lingabhalisa abantu abafika leli nani, loba kuthiwa kukhona ubuqili nobudlova obuzawe busenziwa ngabazawe begijimisa indaba zokhetho abafana le-ZEC, sikhangelela ukuthi leli nani lingenza ukuthi kube zima ukuthi kulolu khetho luzayo kube khona ukuqilana. Okuzayenzakala kukhetho olulandelayo kuyinto eqhakatheke kakhulu eza vumela ukuthi ilizwe leZimbabwe likhethe ukuqhubekela phambili kumbe ukwala lokho libuyele emuva.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi bazasebenza kakhulu loba nje kulohlelo lweCOVID-19 lockdown eZimbabwe.
Njengoba sokulama lockdown la kuzasetshenzwa kunjalo, akusoze kume lokho ngoba isikhathi sona sesivele sesihambile. Uyokusele umnyaka owodwa ukuthi ukhetho lube khona luqhutshwe. Ngokunjalo kuzabe kunanzelelwa kuphela indlela zeneze ezethulwa World Health Organization ukuthi abantu bazivikele.
Umnumzana Khalipani Phugeni okubandla le-MDCT okhankasa lonkosazana Dokozani Kuphe uthi bazaqhubekela phambili bedinga abantu bokuvota kukhetho oluzayo.
Ubaba uChiwenga usebhane ama-gatherings ngenxa yamanamba manani e-COVID alokhu ekhuphuka. So sisazobheka sibone ukuthi singayenza kanjani le campaign, kodwa i-campaign ezoqhubeka sizobona sizoyenza kanjani.
Zimbabwe Electoral Commission ithi kulabantu abalutshwane kakhulu ababhalisela ukuvota, ngakho-ke ezinye izindawo ezibizwa ngokuthi ngama-constituencies ngesilungu zilakho ukumanyana nxa kungatholakalanga abavotayo abafika 130,000. Uhlelo lwezamaphandleni namhla sisesigabeni sembimba ku-Ward 10 ebulilima West okulabantu abazakhela ikilinika. Izakhamizi lezi zithi zenze lokhu ngenxa yokuthi zihamba umango omude nxa zifisa ukuthi ziyehlolwa emadlambuzi endolwane leyingwe. Usobhuku wesigaba lesi umnumzana Daniel Dube uthi kuqakathekile ukuba le klinika endaweni le.
Sile project ye clinic esayiqalisa 2009 ayiproposwa ngabahlali bendawo sebenanzelele indlela abaseviswa ngayo ekuguleni lapha. Ikliniki eyayiseduzane yayihingwe lendolwane lemadlambuzi, izwe ngithi zaseduzane kodwa uyabe uhamba ama-20 kilometers usiya kikuduzane sasithi khona ibobona, then yikho abantu bapropose ukubana bebe le klinika kule ndawo.
Isakhamuzi zembimba unkosikazi Janet Mpofu uthi abesifazana bathole nzima ngenxa yokuswelakala kwekilinika.
Ward 10 lapha ngumvillage health worker. Umsebenzi wami umuhle kakhulu, ngiyawuthakazelela. Ikakhulu futhi engikukhangeleleyo abantu abahlukumezekileyo ngomama. Omama bahamba i-20 kilometers basiya kohingwe. So okuhambeni kwabo lapha kule ganga elikhulu kakhulu, okuthi khona abanye bayabanjwa, abanye behelele khonapho ezindleleni babelethele egangeni. Uthole umuntu ohamba laye kumbe uyabe ehamba lomkakhe, wabalwana usephunga ubuthi umntwana etshanini, kodwa kunjalo. Konke nje labothubaye lapha endleleni nxa behamba uzathola ukuthi umama lwana uyabe sesebunzimeni okuyokumangalisayo.
Ugcizelele esid
nxa kokuthi khona isikhathi sezulu umama besiya kondolwane engithi 25 kilometers, uzathola ukuthi khona akusachapheki. Nxa kokuthi umama vele kade erejiste khona le kondolwane, uthole ukuthi umama lwana usenowe ngasakwanisa ukuthi khona ingabebelithela ngabi, ngoba ezibhedlela ezinye babe bayala besithi khona hamba lapho urejiste khona. So babebele ubunzima kakhulu mama. Ngithole ukuthi kulabanye futhi abadefaultayo bengabuyo ukuzohlabisa abantwana ngendlela eqondileyo abanye bese sabo ukuthi khona lapho sehlabisa abantwana khona kukhatshana ihingwe 25 kilometers imadlambuzi 30 kilometers indolwane 20 kilometers from our ward so khona fana ke kungiphalisa nzima kakhulu ukuthi khona abanye abantwana yabe mbalanda senze badinga khona le endolwane uthola ukuthi abantwana ngabahlatshwa ngendlela eqondileyo abanye abantwana vele bayafa ezindleleni lapha besezama uncedo ezibhedlela uthola ukuthi vele asisela abantwana abayenelayo kwesikhathi ngiyabe le 75 abantwana engibatholileyo khonapha ewadini yami uzathola ukuthi next month ngithola sendi 55 ngiyabe sengiwile kakhulu abantwana sebedefaultile so khona fana labo mama abazitholeyo abahamba uma ungakuthola abadle bunzima kakhulu ngaleyi indawo yethu so besicela kakhulu bakithi ukuthi khona kuyenaleyi inyanga umnyaka sibili sicela ukuthi abancedisayo labo besincedise kakhulu ukuthi omama bathole uncedo oluhle ngoba silo unzima kakhulu
unkosazana senzeni Ndebele okuhlanganiso yehabaku trust esigabeni leso ukuthi abantu sebehlupheke kakhulu ngokuselakala kweklinika
besithanda ukuthi ikliniki isebenze masitsha ukwenzela ukuthi kwezinye indawo siyasithole kulama-lessons kufundiswa abantwana ngokuziphatha kwabo ukwenzela ikusasa labo so besicela lathi ukuthi esethu ngayo siyayenza siphele abantwana bethole ama-lessons bethole izifundo ezehlukeneyo ama-CPC konke izinto zonke lezi ngoba zizwela kwezinye indawo thina lapha ewadini singelakho Jalo besicube ngicabangela ukuthi ngayo kuyayenzakala sithola ukuthi ikliniki yethu njengoba isiseduze lasemaphethelweni kungapheli lo unyaka ingaphelanga kusiyafika ku-October November sibe siyivula besicela uxhaso ngalokho siza nini ngoba asiyazi ukuthi iphela nini COVID-19 ngoba lakathe silokhu sakhulunywa ngendaba zekliniki nxa siyakondolwana sichapha umfula nxa ugcwele vela sihambi komadlambuzi kumele sithole i-transport kohengwe lakhona ukhatshana kumele sithole i-transport
ziningi indawo emathebeleni south okwakhiwa khona amakilinika kunhlelo ezisekelwa ngabantu abadabuka ezimbabwe abahlala kwamanye amazwe belelalele ezemaphandleni sile nhlanganiso ye-Harbour Group Trust singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuba abantwana abaningi balakho ukubulawa yindlala esigabeni se-Tigray kwele-Ethiopia ngenxa yempi yomvukela abakhokhela amazwe akunhlanganiso ye-North Atlantic Treaty Organization kumbe NATO bakhangelelwe ukuba baza kwenza umhlangano kusasa omkhulu eBrussels lapho bazahlaziya khona izinqumo zokuvikela amazwe abo nokubuthanisa imali yezomvikela sokuyisikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lukalosgay Silobaba uNkululeko kwabalanda mathe ongeyosichasisela ngodaba lolu.
Ukukhothama kwamama uLozikeyi wawusudilikile umbuso wamaNdebele namhlanje yikho sihlakazekile sikathi. So umuzi lwana kufanele ukuthi abantu bekunanzela umuzi lwana othiwa kuNkosikazi osenyathelwa. Uqakatheke kakhulu kufanele ukuthi kwethu siyawuvuselela. Uqakatheke kakhulu mama umuzi kamama uLozikeyi yena lwa. Yikho namhlanje ke sizigqaja sisithi halala Lozikeyi. Kodwa phela sikhumbule ukuthi uLozikeyi loba wadlala ichaza elikhulu keko kakhulu keko mkhulu phela kule nkosi loBhengula so nyamakala ekonapha endabeni ezistatue liyangizwisisa ukuthi bathi kumele kuphakanyiswa istatue sikamama uLozikeyi kade esenkosi loBhengula wayesingaphakanyiswa kuvalwane ikhona indaba yokuthi amaNdebele lokho kusasebenza kwinto konke ukuthi amaNdebele akuvalanga abe le nkosi singaphakamisa istatue sikankosi loBhengula koBulawayo namhlanje amaNdebele avuke esithi afuna ukubona inkosi so yingakho bekuvala besithi ngcono kuphakanyiswe istatue sikamama uLozikeyi namhlanje
So khona konxa ukukhuluma nje ubona zani ke isidombe senkosi kungathiwani ngaso ngoba sokule zidombe phela lapha lalapha kodwa esikalobhengula asikho
asithintwa unanzelele khona apho ke dube kukhulunywa ngesikababa umntana kukhulunywa ngesikamama uLozikeyi asiyali badlala ichaza elikhulu khumbula ukuthi umntana laye kumbizo wasebenza kakhulu kusiya khona lempupu wasebenza kakhulu lensokamini bonke kodwa umuntu okuhamba phambili inkosi kuvalwane ukuthi kufakwe isithombe senkosi. Yizo kubalulekile ukuthi kokuqaleni kufanele kufakwe isithombe senkosi. Laba phela bangaphansi, kasiyali bayasebenza kodwa babe ngaphansi, ikhomanda yayikhona engulobhekwa. Ethu zeziya ziyafunakala ukuthi zibe imvelaphi yokubonisa abantwana bethu ilayinethi yokuthi amahlaba ezulu kanti adatshulwa ngomkhonto. Uma sicula ingoma le ukuthi kungona amahlaba ezulu adatshulwa ngomkhonto, ukuthi umkhonto wawusebenza kanjani. So konke lokhuyana bayakuvala konke konkuyana.
Isima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilobaba uNkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sihlanganeni singabaphilileyo ngeviki
ezayo.
Siyasizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana ke bantu bakithi ngolunye usuku njalo lwesonto ukubana sabelane ilizwi lenkosi lapha sivuselelana khona imimoya. Ngoba siyakwazi ukuthi umuntu wenyama imvama uhlala edubekile ngaphakathi lasenyameni. Kuyaswelakala-ke ukuthi nje abantu sivuselelane ukwenzela ukubana sonke singathi sithola ukujabula sisilapha emhlabeni. Namhlanje sizathola isifundo sethu encwadini yezenzo zabapostoli esibili indima yamashumi amane lane. Imisebenzi 2:44 kufundeka kanje. Lesihloko esithi ibandla laseJerusalema. Bonke abakholwayo babendawonye bahlanganyela izinto zonke, bathengisa ngemfuyo nangempahla, babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo nye ethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. Verse 47. Bemdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Lapha sizwa ke ukuthi abantu abakholwayo kumele baziphathe njani, kumele benzeni nxa besemphakathini. Into ke eswelakalayo ebantwini abaningi abangayenza nje labo nxa kuyikuthi ngempela bakholiwe. Amazwi la athi ibandla leseJerusalema laqinisela kulokhu ababekuzwile, baze babelana bahlephunelana isinkwa. Kwathi laba babele mpahlana zabo eziningi bathengisa ezinye izifuyo lezinye impahla ukwenzela ukuthi bahlanganise benze inkazatho babelane lalaba abaswelayo. Ilizwi lithi into lekayiqalisanga emphakathini. Wakhangela kuverse 46 ithi imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo ngethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya. Indaba le itsho ukuthi abasekhaya umndeni wawundawonye besabelana lokhu okwakukhona. Ngakho owayengaswela nxa umndeni wawumsekela ekusweleni kwakhe, babehlephula isinkwa ekhaya. Ngakho ke indaba yokukholwa eyokuncedana iqakathekile ukuthi iqalele egumeni. Sihlephunelane khonoko kuncinyane emakhaya ethu, singadingi udumo ngaphandle kwekhaya. Kasihlephulaneni isinkwa ekhaya. Nxa sesihlephunelana isinkwa ekhaya kutsho ukuthi sabelana lalaba abangelalutho, ngoba ivele iminwe kayilingani. Kasiqalisenini silungise indaba emzini yethu, emakhaya ethu, ukwenzela ukuthi labo abangelakho, kungaba ngokudla, kungaba izembatho, kungaba yini, lapho esenelisa khona kasikhumbulaneni lalabo abaseduzane lathi. ingafanani laleyana indoda okuthiwa ngesikhathi sendlala yayihamba isiya kudlale egangeni ishiye laba ekhaya ingahlebunanga isinkwa. Umama labantwana beyibulawa yindlala, yibugovu, yibusathane, ngathi ngesintu yibuthakathi. Emagumeni ethu akesikhangeleni emndenini ezihlotsheni zethu ebanganini bethu kubomakhelwane asibahlephunele khona lokhu okuncane kuyaletha lo dumo kuNkulunkulu nakubantu. Asikhulekeni baba Thixo engxele, cela umusa wakho lothando lwakho ukuthi lokhu okuncane esilakho sikwabelanele abanye ngoJesu ngiyakhulela. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Same uThokoza Sifani olesimo se-albinism. Sixoxa ngosuku lwe-International Albinism Awareness Day. Same, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka kwalolu suku.
Salibona nilonke abalaleli. Ilanga leli inkolapha esinanzela khona lawo bonke abazalwe sibale condition esiyayithina yi-albinism. Sibona ukuthi abantu bonke abazalwa belayo lo msebenzi omkhulu ukuthi abantu benzeni kukwanza ukuhlala kahle labantu abazalwe bale-albinism. Yikho saka libona ilanga leli lafakwa aside bakwenzela ukuthakazelela.
Indikimba yalolu suku kulumnyaka iphansi kwesihloko esithi Strength Beyond Odds ithakazelela abantu asebephumelele empilweni abaphila ngalesi simo se-albinism. Inombono wakho ngale ndikimba?
Indikimba lolu mnyaka iyo indikimba etshengisa ukwaniseka okuyenzwa ngabantu abane-albinism. Bayikhetha ngibone ukuthi abantu abaningi abale-albinism sebebonakala basezindaweni eziningi-ningi. Abantu abathungamela endaweni eziningi akenzeki kuma-sectors atshiyeneyo and kutshengisa lakho ukuthi ngabantu abakwanisayo ukuyenza into yonke asabo bantu abazala bengela into angakwanisa ukuyenza.
Awusitshela okuningi ngenhlupho elibhekane lazo njengabantu abaphila nge-albinism kwele Zimbabwe?
Inhlupho esibhekane lazo ngathi ziningi. Inhlupho lezi yatholakala amanye amazwi. Okokuqala, abantu abazalwa bale-albinism kuba lama-difficulties ngendaba ezokuthi bayamukelwe kahle ezimulini zabo njengabantu. Ngicina abantu sebehlekene abazali ngendaba yomntwana. Ama-cultures ayekhona ayifundisa abantu ongayisikho. Yabatshela ukuthi abantu abale-albinism azobantu kumbe babuya indaba ezobuthakathi ngezinto ezinjengalezo nezo. Nasesikhulile njengathi mina umntwana osesesikolo sikhangelana lezi nhlupho ezinjengokuthi khona oku kuyamukela futhi-ke okhona ezikhulu ukuthi ukuyamukela kuyahlupha and njengoba sizele sile jobo elifuna unanzelelo and la mehlo yethu ayafuna unanzelelo ukuthi singadinga ama-glasses lawana sigqoke ukuthi sivikele for ilanga. Sasibona sihlangana lezi nhlupho ekufundeni ukuthi amehlo ethu abengaboni into esikhathana and nasifunda laphana kuba yinkinga. Sesithi emsebenzini kulaba babesebeqedile ezikolo sibona abanye bethu besehluleka ukuthi emsebenzi ngendaba yokuthi abakwanisi, hhayi but ngendaba yokuthi abantu bekhebe lo mbono lwana okuthi abantu abale-albinism asobantu and nxa sizama ukulungisa iy'mpilo zethu lezi kuswa le yinkinga eyokuthola amafutha ukuthi sigcobe ngoba ijwabu lethu njengoba lifuna unanzelo olukhulu sibili amafutha okugcoba sithe ama-sunscreen. Elizweni lethu ayahlupha ukutholakala, engatholakala kodwa ayabe ngathi ethengeka nge-price ephezulu.
Hayi samo isikhathi sesesihlongo mangoyi siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo ezilukandaba asihlanganeni njalo ngolwesibili kuhlelo lwabatsha lwe-Life Talk The Connection olevalisayo ngenjabulo igama nguMike Hobe bye bye.
Siyabonga Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Kulabantu eZimbabwe abathakazelela amanyathelo amatsha athethwe nguhulumende okwenzela ukuthi kuvinjwe ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Wolivalelisayo ngoGibbs Dube.